sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMpalakazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu izinto zibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni lezaliPF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe, hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kaliqhubi ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, kuweza kuphakathi ngoJuni khonaphana ngoba lulomoya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe kuwovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezivela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Akasizwe umfundisi uSeni Sibanda okuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asitho ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolelwa ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Antio siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu waficana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolu?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudileka sibili elizweni lakithi, ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukudla ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokhu, kodwa ngibona abantu abaningi bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esinizini. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga. Njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awuku zwa kakhulu ukujabula kwabo senziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezicakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho empembesi ngani liyaseseza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Kathesi kuyadingala ukuthi sihlanganiseni, sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena empembeni ngalo kulabadala nabathwalela amagrosari njalo nasemajeli, bese buthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingala ukuthi sibasize la. Abanye kathesi uma ungena nje khona edrobheni bekuseyahale kumbe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na, uyababona begcwele ezistridini bedinga ukudla abantwana abancane kakhulu. Ngakho inhliziyo zethu zibuhlungu abantwana laba. Njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans, uma ungatholi ukhiphe imali kumbe ukhiphe okunye, ukhangele umakhelwane wakho ukuthi maphelweni wakho unakho yini ukudla. Kala sasikhangelela ukuthi engcenye kulama organizations kanje laphande kunegabantu kodwa akathesi wena khangela umaphelweni wakho ulokudla yini. Xa engalakho thatha khona ukudla okuncane lakho uyeshare la.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiswa eZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCCC.
Well, umeseji eqakathekile ukuthi ke abantu bethu abatholi ke intumele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemuli esekhisimusi lapha bayamele bajabule ke lezihlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele izitolo. Ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo ke leyo. Njalo nje sifisele ukuthi loba kunzima kunjalo abantu bethu sibafisele inhlanhla, sibafisele impilo enhle, sibafisele ukuzinikela ukuba abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono, kube lenguquko elizweni leZimbabwe, abantu bathole ukuphila, bathole impilo abayifiselayo.
Singathi ke lamhla ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani xa ke wabhotabhota wabona khona?
Yeah, abhoda sibili emalanga endadlileyo sibona nje sisho ukuthi abantu buhamba njani. Hayi, abantu izinto azibamelanga kuhle. Bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni lezanu PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe. Hayi, labo bayakholisa kodwa uzulu ujikelele welizwe usebunzimeni.
Singathi ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngoba lenguquko, ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko, lapho ke konke lokho okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu utshontsha ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela ke ngomnyaka ka-2024. Sizabe sisithatha ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube lenguquko ekwanileyo eZimbabwe, imuli yeZimbabwe ithole ukuphila, ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakudube labo babuya baphakulelwe bedle, abakusibandla labo babuye baphakulelwe bedle laba kunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu, ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale, sibuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola, khangela osweleyo nawe unike, ngoba le Bhayibheli amazwi kaNkulunkulu akhuluma ubana bona sibuzisiwe isandla esiphayo. Ubusisiwe umuntu ophayo kula lo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola, phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele ukuthi uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babesithi khona isizwe somhambi asinganani, singangophondo lwembuzi nje. Ngoba babetshelwa khonoko ubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula. Uyamupha ngoba vele sisake sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha, that spirit of giving, asibe ndawo. Akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yi-Christmas, whether yi-New Year, whether yi-Easter, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona zani ke kuzawube kunjani umnyaka ozayo? Bangabe kungcono yini njengomnotho ungani kuguqa ngamadolo?
Umnotho kawuguqi ngamadolo, Mthembo. Umnotho ukhona, into nje esilelayo yikuthi kona silokhu sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa ukuthi nxa kuthiwa uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Mgomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele. Njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even na uNkulunkulu engadini yase-Eden esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele ukukhona ongakwenza ukuza kwenzibana ube le mali. Asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngoyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa, whether kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilisi. Into umele siphume kiyo yini ingqondo ufuna ukuphiwa, sikhangeze izandla ngezikhathi zonke. Umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiya gqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kwinhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhuluduzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bevakashela, abanye let's say uphuma eprovinsi kumbe uphuma eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-roadhead iyabe isile pressure eningi, iimoto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi u-driver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona khathesi.
Yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwathi kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga abahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona khathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazifovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ukuthi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonoko lingakhangela imoto khathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa abafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisi ukuzibamba. Sayibona ukuthi kunenti-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wawu-driver kasekho sebalekile because they cannot handle i-pressure yonaleyo. Nasikhuluma amabhasi driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi u-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Kuthi nje nge-accident khonapho avela abantu konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service langikhona sibili khathesi ngakhangela imoto zankhona lezi azi-service.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe khathesi le-TRP during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-TRP le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then betele i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise, because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphumba ukuthiyela ukuthi an-educational campaign akulalito abayenzayo abantu be-traffic.
Unonzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye Safe School Zones Zimbabwe ubexoxa loTabuka Ncube we Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wabo le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana le Hamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kule-Israel le-Hamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele Russia izolo ezifika phose amajumi amathathu 28 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempila kahle sikhoxa losiphuqa mfundo solwayo ngwenya ngokudla kwekhefu lakhisimusi. Kambe kukhona kumele abantu bengakudli na?
Akakula nto embi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathu utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedriva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwelise abantu kwedlulisa inani elithola zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bayazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa aye kudleni, hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi, konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Wino kunye isikhwica mfundo ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi abantu nje nxa bekholisa khonapho siyasibona ukuthi nxa sebenathile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola emkhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi uthole ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Uthole umuntu sethole emkhuhlane emibi kumbe sezithwele. Kuzakuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye, kuyo phambili-ke kungakapheli umnyaka, ubona zani kuyini okulakhuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hhayi, kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lo owekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga ama-fruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha eziboraneni kumbeni lapha abagebhe khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi, kuthiwa isihudokazi. Umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza ukuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyatshabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe itshabalala. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje okugidela okuthi sebezacina ukuthi bahlangane lokho esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa. Kube sokusihlasela-ke njalo khonkhana kuyi-coronavirus okwaqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselelanga phambilini.
Lo ngusikhwica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka kobulawayo siya kibo eKezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kobulawayo akesizwe ikhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe linjani? Ngizothanda kubonga kakhulu ngoba wonke umuntu bekangijabulele bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya lapha ngifike kanzima lapha wonke umuntu engimemeza meli okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hhayi ngifikile ekhaya bajabulile abadala ngokubathole bephila. Ngiyabonga kakhulu and ngifike ngalibala lapha ebayethe FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayethe FM nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayethe FM. Hayi siyabonga kakhulu, libe losuku oluhle. Ngibonga ngisithi asibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs, kungukhisimusi. Besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezochayela avumelekanga, okuchisa isifuba akuvumelekanga ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu uma yabe sephatheke kakhulu uyabe engasaboni ukuthi wenzani, uyabe sesukela abanye abantu abangala macala kodwa yena unguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu uma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze la ahlala khona, singaze sizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi siyalicela nje izwe lonke kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umeli Ndlovu ngodakazelela intshelelezane kwamanje usesigabeni semaphisa eMatabeleland South. Soke isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlango. Okwamanje ngikhuluma ngesebenzi site ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle nonke maStudio 7. Amahle maStudio 7 basakazi nabalaleli kweStudio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake lisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, nibe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi ezingazwakali emoyeni. Sicela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela maStudio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda maStudio 7. Angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi oStudio 7 nabalaleli nonke beStudio 7. Ngilifisela ikhisimusi omuhle, lonyaka omuhle noma kunzima. Dala sihuzula, sihuzuleni siye phambili maStudio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo maStudio 7 amahle. Ngilithanda lonke, ngonyaka omusha ngizoyengezelela uthando enginalo. Ngiyalithanda maStudio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda maStudio 7. Forgiveness Mahlangu, khuluma ngisekhaya eBenside koBulawayo.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Ngibingelele okhulumayo kumqondisi Nkomo ozalwa eNkayi endaweni yaseMpuku. Ngithanda ukubingelela ubhuti omdala uThembani sobhuku omkhulu sobhuku 10. Bingelele intombi engizala laphana umama unaThembani uMandlovu Magegana. Bingelele uJunior uTereni, bafana bami ngithi khulani, bafana bami liyiphathe kahle nali ikhefu lamaholiday. Na ukhisimusi abasendleleni abafowethu abayemakhaya abasuke emagoli abasuke eBotswana ngezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni. Lingaphuzi kakhulu bafowethu, linganathi kakhulu utshwala, izingozi ziningi endleleni bafowethu. Bingelele uAnt uSiphelile esiganda Mankomo. Nakubingelela unjani ngapho babakazi? Hayi ntantubelela bonke sihlobo, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke nanko kunye esilethulele khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani, ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami ngu-Alson Dlovu. Ngibuya enkayi esigabeni saseGuwe koFaro Ndebele. Ngingumculi weGuwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha ihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote bencela endinde kulezi namba ku +27 84 633 6509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke, siyaligukuzela ijaha leli ukuthi lishaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu, libe lekhisimusi enhle okunyokumangalisayo. Lathi kolapha e-Studio 7 sifisela impilo ende, impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo. UGibbs Dube lami ngwami ngithi happy 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 Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.